kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo laye ubekhona phakathi kwayo, waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyikwephula umthetho, njalo kuyikutshengisela ukubana ekuwephuleni lowo mthetho akazimiselanga njalo kazilungiselelanga ukubana aqondisise unyawo lakhe ukwenzela ukuthi umbutho uqhubekele phambili. Umbutho phela uqhubekela phambili ngoba abantu bezifaka bonke ngaphansi kwe-constitution, ingabe belembono etshiyeneyo, ingabe belezifiso ezitshiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amalunga ombutho kuyabe kumele azifake ngaphansi komthetho ukuze kusebenzeke phela, ukuze sikwanise ukudonsa kanye kanye, sidonswa lijogwe le-constitution. Ngakho-ke nxa omunye eseza puma ejokweni adonse yakhe indlela akusoze kuhambe. So ubaba uBhebhe uphumile ejokweni wasexotshwa ke ngamalunga e-Movement for Democratic Change ku-National Council.
Manje kumele enzeni yena uBhebhe ukuze ancintise isikhundla sokuba ngumongameli webandla njengokufisa kwakhe?
Ekuncintiseni ukubana abe ngumongameli webandla, nanto ke uhlupho osolumehlela ubaba uBhebhe elokuthi ufisa ukwenza isifiso sakhe. Lokho kuyisifiso sakhe yena njengoba uBhebhe, kodwa umbutho ulendlela oveza ngayo izifiso zabantu njengombutho. Bekumele ukubana ngabe ulabasekeli labalandeli ku-MDCT ku-National Council leyo kade hlezi, ngabe ube labo abasekeli njengokukhuluma kwakhe, bebeza kutsho ukuthi hayi ubaba uBhebhe akangaxotshwa kodwa akavunyelwe ukuthi abe ngomunye walabo abancintisayo esikhundleni sokuba ngupresident. Kodwa ngoba engelabo abasekeli utholakele ukuthi ulamacala ukuthi kalandele i-constitution, wasexotshwa-ke ephathini. Ibandla le-MDC lilesiko nje elokuthi umuntu kaphonge ukusukuma athi sefuna ukuba ngumongameli. Umuntu abantu yibo abaya emuntwini bamtshele ukubana muntu thile, sukuma uhlale esihlalweni esithile.